Lokho kuza ngesikhathi intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka eZimbabwe ukuthi lesi sinto semali laso siqhubeka sisiwa ngesiqubo esisabekayo osokudala ukuba iholo lezisebenzi lingasancedi lutho. Ingcitshi kwezomnotho zithi uhulumende weZimbabwe kumele athathe amanyathelo okuncedisa ngakho konke angakwenelisa ukunikeza abadubekayo imali loba ukudla ngoba bezabulawa indlala angagoga izandla. Umnumzana Limbert Chikugwa ingcitshi ecubunga ezomnotho esebenzela ekolishini ele University of Zimbabwe uthi kumele uhulumende abeke eceleni imali yokuncedisa abadubekayo
ngoba i-economy leyi sisinda sindela sonke isihlalisa kweZimbabwe. Ichukela, impuphu, konke okufunakalayo, ama-basic commodities abathi yikhona yokho kuthiwa ngama-basic commodities sokudula. Akula muntu osayenelisa ukuhlala esuthi kumbeni ukuhlala elokudla okwaneleyo endlini ngenxa yalokuthi umkhonomi wethu sukhulile. Umkhono wethu subulewe singathi inflation umbeni sithini kodwa engikwazi ukuthi sokulanjwa lapho.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi umnumzana Dadiphiwe Dube na othi udubo oluselizweni aluselani lokuba abantu bayasebenza loba hatshi.
Ukuthi uhulumende aphathise njalo lokuncedisa singabathi ngabantu abangatholi okwakathesi eZimbabwe iwomile iloba ibivele iwomile kodwa okwakathesi khanya isiwome kakhulu ngoba into zamarethi lebhondi le imali yethu yaleli lizwe ayisathengi. So kufunakala lele eMelika kodwa akula abantu abayihola le eMelika ikakhulu izisebenzi zikahulumente.
Unkosikazi Beatrice Khosana isakhamuzi seHarare uthi kumele uhulumende asebenzise amabizo ayelawo ngesikhathi se-COVID-19 abantu abadubekayo aphange abasize ngoba udubo oluselizweni lulakho ukudala ubusela.
Ukukhwela lokho sokusihlupha kakhulu especially thina singcono esisebenzayo ngoba siyakwanisa kunjani ukuthenga lokhu lalokhuya ichukela ngiyathenga impuphu ngiyathenga kodwa labo abadubekayo manje sizabayenza njani? I-government siyacela ukuthi at least inike labo abadubekayo ukudla okokuthi bekwanisa ukuphila ngoba kuyagcina sekulamasela ngenxa yakho nokho abantu bayantshontsha bayazitshontshela thina at least benganikwa impuphu ichukela i-cooking oil babona lapho abaqalisa abangaqalisa.
Iningi lihola imali yakho leZimbabwe kuthi yonke impahla isithengiswa lokuthengwa ngedola leMelika. Indleko yezinto zonke ezimqoka empilweni kaZulu egoqela amafutha ezimota, imbadalo yokugada amabhasi lemichova, ukudla, imithelo yezindlu, imbadalo zezikolo lokunye isibizwa ngedola leMelika. Ingcwethi ezicubulana ezomnotho zithi isilinganiso esikhulu sabantu eZimbabwe sebebanjwa ngamandla ukuba babe kunhlangothi lwabazisebenzelayo kungasikho ukuthanda kwabo kodwa kungumumo oselizweni odale ukuvalwa kwamafekithali amaningi ayiqhatsha abantu. UZulu ukhala njalo ngodubo lwentengo ezehlukeneyo kusiya ngokuthi umuntu uyabe ethenga ngedola leMelika loba eleZimbabwe esokuphazamisa njalo abazisebenzayo impilo isiba nzima ngamandla. Lezi nkinga ziphinde zengezelelwa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. Ingcwethi kwezomnotho zithi lanxa zisamukela inyathelo likahulumende lokwehlisela abalezimali zabo umthelo wejuti nxa befuna ukuthenga izinto ezimqoka empilweni yabantu yansuku zonke phandle kwelizwe ezifana lokudla, kubalulekile ukuthi uhulumende aphume lamacebo kanye lendlela ezilohlonzi zokulungisisa isimo somnotho welizwe. Ngimele 27 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.